Yebo, Ms. Gigande labalaleli. Xa sikhuluma ngozokhetho olweMelika kathi sesikhangele le phakathi kaTrump noBiden nokuthi amanamba aphumayo kathesi akhanya esithi uBiden uyawina. Bese sikhumbula futhi ukuthi ngomnyaka lowana uTrump edlala encintisana loHillary. Amanamba ayetshengisa ukuthi uHillary uyawina kodwa uTrump wagcine sewinile. Singakhohlwa ukuthi kwathi sokuseduzane kokhetho kwaba inkinga yokuthi uKhomi owayengumkhokheli we-FBI ngalesani isikhathi waphuma esithi yena sokuzabiselwa ukucungululwa kwendaba yama-email kaHillary. Ngibona ngani indaba yokuthi uHillary angaphumeleli yaba khona ngaleso sikhathi uKhomi eselethe incwadi leyana yokuthi sebeyacubungula futhi indaba kaHillary yena wayeqale wathi sebeyivalile. Yikho lapho kwaba nenkinga khona isiphangiphangi sokutshintsha izinto. Sacina sesimangele uTrump esewinile. And uTrump uyakwazi khonokho ngenxa yokuthi singananzeleli ukuthi isikhathi sonke lesi labantu bakhe bebelokhu esithi bamelele i-October surprise. I-October surprise yabo kade i-surprise yokuthi bazakhupha inkinga-nkinga zikaBiden lomntanakhe. Kodwa kukhanya ngani inkinga-nkinga zikaBiden lomntanakhe kazibambi. Kaziningi azimu-affect-anga uBiden kangako njengendlela incwadi ukumemezela kuka-FBI isithi yona izacubungula futhi izinto zikaHillary.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana le ndlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Elokhu ehamba emaralini ebuthanisa abantu njalo engagqoki imask kungela social distancing. Singakhohlwa ukuthi lakhona apha eMelika kuyafana nalekhaya ukuthi i-politics ekhaya eZimbabwe sathithi tribal. Yalapha i-politics ikhangwa yikuthi kulamakhiwa abangeke bamsole uTrump ngoba vele ukubuswa ngomunye umuntu onjengoBiden ofuna ukuhlanganisa imihlobo yonke kabakuthandi. So bona labana abantu abakholwa ukuthi uTrump wenza into elungileyo abayilabana abantu abacabangela ukuthi umuntu omnyama kumbe eminye imihlobo kayila right yokuba se-America. So yibo abantu abaningi kakhulu abamlandelayo. Singakhohlwa ukuthi futhi kulabantu bemakhaya khona lapha e-America abalalela kuphela ama-radio, ama-TV abambela kathana. Abaningi balalela ama-radio screens, ama-radio anjengama-radio abo-Rush Limbaugh labobanibani abanye laba ababroadcastayo. So izinto abazizwayo kuphela bezwa izinto ezikhulunywayo zikhulunywa njenge-news ze-Fox News ukuthi uTrump is doing very well, uTrump has done this, uTrump has done that, kungelanto ayenzileyo.